Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-27 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokusele inyanga phose ezine nje kuphela ukuthi abeZimbabwe abahlala kwele South Africa baphelelwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza kusemthethweni ama-ZEP permits.
Ngicabanga ukuthi abantu abalama-permit lawa iyakhulu ngabantu abasebenzayo, ngabantu abalama-business, ngabantu akade befunda.
Ukhetho lweNigeria olokudinga umongameli lenye inkokheli oluqutshwe ngomgqibelo lutshengisa intsha yalelo lizwe ivota ngobunengi.
Kuhambe kahle bekunokuthula, kodwa ke siyakwazi ukuthi nxa kulohlelo olunje kulukeke kube khona nje ukuxabana lapha nalaphiyana, kodwa amasosha nje bebebhizi betheliwe esitradweni kuma-police station.
Amatitshala athi uhlelo lwabo oluthiwa Teachers for US Dollar lukhangelelwe ukuqutshwa ngolwesithathu lapho abazakhalala khona umsebenzi.
Kuthi mhlaka 1 Mbimbitho bathathe isinqumo sokuthi ababalisi abayi emsebenzini kuye ngena i-1260 US dollars.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokusele inyanga phose ezine nje kuphela ukuthi abeZimbabwe abahlala kule South Africa baphelelwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza kusemthethweni ama-ZEP permits. Abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000 babephansi kohlelo lweZimbabwe Exemption Permit lona osolufika emaphethelweni. Kambe yibo bonke na abazaphenduka eZimbabwe nxa sebengasela amaphepha la? Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, unkosazana Victress Mathuthu, umholi wenhlanganiso elwela ilungelo labezifazane eZim Imbokodo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngingasho ngithi abantu abalawo la amaphemithi sokunzima ngoba singananzelela ukuthi isikhathi sesiselulwe kangaki ngawo la amaphemithi. Siyabona ukuthi okwamanje kusho ukuthi lesi sikhathi esibekiweyo sesingesokugcina mpela, akubonakali ukuthi kuzaphinda kwelulwe futhi. Ngakho abantu sebephila ngabuhlungu ngoba ungacabanga ukuthi abantu abalamaphemithi lawa iyakhulu ngabantu abasebenzayo, ngabantu abalama-business, ngabantu akade befunda. So nxa amaphemithi la iphelelwa isikhathi kusho ukuthi laba bantu kuphela imisebenzi, kuvalwa amabhizinisi, labafundayo kuba nzima ukuthi bazofunda ngani. Ngakho kuyinto enzima kakhulu eyenza abantu bahlale bengazi lokuthi benzeni kule ndlela yokuthi sithi abantu bazothi babuyele ekhaya. Kodwa lakhona balutshwani abantu esesibazwile abathi bafuna ukubuyela ekhaya laba phethe la amaphemithi, kanti abantu abaningi abathi bafuna ukubuyela ekhaya ngabavele bengela lutho. Laba baphethe la amaphemithi ababaningi abathi bafuna ukubuyela ekhaya ngoba khumbula ukuthi laba bantu basasebenza la njengoba amaphemithi angakapi isikhathi sakhona sisaselwe zinyanga ezine nje basasebenza basasele amabhizinisi wabo abasafunda laba balabala amaphemithi la abavumela ukufunda. So kunzima ukuthi bengathi hayi sebethwala imithwalo bebuyele ekhaya ngoba basalindile ukuthi leso sikhathi sifike. Kodwa nxa sifike leso sikhathi kungelanto eyenziwayo, khanya iningi lizakhetha khona ukuthi libuyele ekhaya. Kodwa kuzaba nzima futhi lokubuyela ekhaya ngoba obazabuyela ekhaya abantu befike benzeni. Yikho lokho ekusase yinkinga kakhulu ukuthi abantu bazobuyela ekhaya befike benzeni. Yebo ukubuyela ekhaya abantu bayafisa, kodwa kuphinde kube lokwesaba ukuthi bazafika ekhaya benzeni. Lokho kodwa kubaxotshe ekhaya ukuthi bazi bazofika kwele South Africa bathola amaphemithi sokulungile yini.
Sizwile uhulumende enxusa abantu njalo ebathembisa ukuthi uzabaphathisa abavela khona ngapho eSouth Africa. Bakhona yini elibazwayo besithi abamthembi uhulumende?
Msakazi, ukuthi abantu beZimbabwe bathembe uhulumende waseZimbabwe kuyinto eqhelele kakhulu. Kunzima kakhulu ukuthi izizalo zeZimbabwe zimthembe uhulumende waseZimbabwe ngezizathu ezithile. Yebo, sinzwile uhulumende memezela ukuthi laba abaphelelwa ngamaphemithi abalama-ZEP uhulumende uzozenza imizamo yokuthi bathwalwe basuswe eSouth Africa bebuyele ekhaya. Nalaba abalezimpahla zabezilapha ngeke basa
abhadala lokho okubhadalwa ebhoda nxa bedlula lempahla zabo konke lokho sekuzwile kodwa asithembi ukuthi uhulumeni uzakwenza khona lokho ngoba abantu abalamazepc balabantu abanenga kakhulu abadlula i150,000 so nxa kungathiwa wonke labantu babuyela ekhaya kunzima ukuthemba ukuthi uhulumeni uzobathwala ngoba noma nje ucabanga ukuthi uzosebenzisa iphi indlela yokubathwala uzobathwala ngani ngesitimela uzobathwala ngamabhasi kumbe bazothwalwa ngani njalo abantu abadinga usizo kakhulu futhi ngabantu abangela amaphemithi abangela lutho abangela amaphepha lapha so nxa uhulumeni ethi yena uzabheka kakhulu abantu laba balama ZEP kuthiwani ngalabo abangala lutho labo abadinga ukubuyela ekhaya kunzima futhi lokuthemba uhulumeni ngoba uhulumeni uthi khona uzabathwala abantu laba abaphelwa ngamaphemithi abase eZimbabwe kube khona kumbe imisebenzi kumbe abafika benzele khona ukuthi bakwazi ukuqhubeka ngempilo khona ngale kube kuyezwakala manje asikwazi ukuthi nxa isithwala uhulumeni esibisele eZimbabwe usibisela sifike senzeni usifika sifake kungapi siqhubeke njani ngokuphila ulenhlelo yini ezibekiweyo ezibekele ukuthi nxa sifika khona le kube lulu ukuphila eZimbabwe sithole imisebenzi sikwazi ukuthi siphile izimbu njengoba desenza silapha eSouth Africa.
Hello ke ngonkosazana Victrice Mathuthu usizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote
ngoku. Ukhetho lweNigeria olokudinga umongameli lenye inkokheli oluqutshwe ngomgqibelo lutshengise intsha yalelo lizwe ivota ngobunengi. Kulabantu abedlula ikhulu abancintisileyo kodwa kulabathathu abalethuba lokunqoba laba bathi umnumzana Peter Obi webandla elibusayo leLabour Party lowake waba umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Atiku Abubakar webandla lePeople's Democratic Party iPDP. Lo mholi webandla leAll Progressive Congress iACP. Sifundo bani esingatholwa ngabeZimbabwe labo abazakuba lokhetho kunyanga izilutshwana ezilandelayo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe unkosazana Thabisile Ncube okwele Nigeria eAbuja ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uhambe kahle bekunokuthula kodwa gesi yakwazi ukuthi nxa kulohlelo olunje kuke kube khona nje ukuxabana lapha nalaphiyana kodwa amasosha nje bebebhizi betheliwe esitradweni kuma police station bevikela amavota amavotes abo.
Ungasitshela ukuthi ukhetho lwakhona ngokubona kwakho bekulukhetho olukhululekileyo na?
Ningasho ukuthi ngaphandle nxa ungaphuma ngingaphuma ngayo thalaza kuthule ke esitradweni khona akula ngxabangxoza akula msindo abantu nje babhizi kuma internet kubo Twitter nakubo Instagram babona ama results asabalwa. Abanye sihlela endlini sibheke omabona kude silinde ukuthi sibone ukuthi ngubani ke ozophumela kulo mncintiswano.
Kuyacaca yini ukuthi ngubani ongangqoba kukhetho lona lolo?
Kuchacile kuyacaca sobala ukuthi umnumzana uPeter Obi hayi ke kwangani yena nguye ke okhanywa ngani nguye umnqobi kulo mncintiswano ngoba nxa sikhangelela ntambama lokhu kukhona okukhona okuphumileyo kuTwitter umnumzana u-Ombasanjo uphumile waya kuma police stations wayavikela amavota nabavotileyo evikela amavoti wabo evikela njalo elwela indirectly uPeter Obi. So uPeter Obi ngiyathi nguye ke ongani unqobile kulo mncintiswano ngokubona kwami nangokubona kwabahlali baseNigeria.
Hello ke ngunkosazana Thabisile Ncube isizalwane seZimbabwe esixoxelayo ecingweni ekwele Nigeria.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote
umkhankaso wababalisi othiwa #teachersforusdollar ukuthi bamanyane kusinqumo sokuhlala emakhaya ngolwesithathu njengendlela yokutshengisela ngenhloso yokufuqa uhulumende ukuthi abaholise ngedola leMelika usudinga ukuthi baphiwe imali esiphindiwe kabili kulaleyo abekade beyidinga kunyanga ezedluleyo. Amatitshala athi asefuna ukuholiswa imali engamadola eMelika adlula inkulungwane eyodwa US$1,260 ngenyanga. Mhlaka 1 kuyona le inyanga ezayo kulapho abathe bazaqala ukujengisela. Okunengi asikuzweni kuntathele izindaba yethu umasuku ekobulawayo.
Lumkhankaso uthi ukhangelele ukuqoqa ababalisi abazinkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000 befuna ukuphakamisa ilizwi linye lokuthi uhulumende abaholise amadola emelika aphezu kwenkulungwane eyodwa i-$1,260 ngenyanga. Mhlaka 1 Mbimbitho kulapho abathe bazaqalisa ukutshengisela ngokungayi emsebenzini. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, uchasisa kabanzi ngomkhankaso wabo lo.
Kuthi mhlaka 1 Mbimbitho bathathe isinqumo sokuthi ababalisi kabayi emsebenzini kuyengena i-$1,260. I-salary crisis indaba iqoqe yaze yavumelana ukuthi izidingo zombalisi sezingeneliswa i-$1,260. Njalo ababalisi balesiqiniseko sokuthi uhulumende ulayo le imali nxa bekhangela indlela uhulumende abanikana ngayo bona izimali khona ngale phezulu. I-hashtag teachers for US dollars ibhalele ama-union wonke banxusa ukuba mhlaka 1 baphatheke kumbhikitsho.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineo, uthi njengenhlanganiso bazasekela loba yisiphi isinqumo esingenziwa ukuze kuthuthukiswe impilakahle yababalisi.
Kule singakabi le position as to what to do okuphathelane le layona le indaba since initiated ngabanye abantu. Thina njengeunion will work in solidarity with anything elokwenza le welfare ka teacher. Whoever is leading, thina sizasebenza in solidarity labo. Everything has to do with the welfare of teacher. I salaries zabo ziphansi kakhulu, othisha bathuthukiswe.
Unkosikazi Nolwazi Mathuthu, omunye wabazali, uthi ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuzadala uhlupho lokwehla kwesimo semfundo elizweni esilokhu sisindwa zinhlupho ezidalwe yikuqhamuka kwe-COVID-19.
Uhulumende ngabe uyananzelela ukuthi abantwana basilele okunganani nge-lockdown, khathesa isikho ebesikukhangelele ukuthi abatisha akhalale umsebenzi kulokho kuliwa kubangwa imali. Ngaleso sikhathi sikhangele ukuthi kulekhala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi, kuyaphinda kubisele abantwana emuva. Akuzamwe ukulungisiswa ukwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingawi kakhulu kulaba abangabayanga abangenelisiwe ukuthi bahambise abantwana ma-private.
Unkosikazi Nomagugu Mahlangu, omunye wababalisi, uthi kuningi okukhitshwa kuholo labo elincane abalitholayo okokuthi imali abahamba layo ngekhaya kayaneli kuyona indleko yokuya lokuphenduka emsebenzini.
Ngomumo okhona njengababalisi kunzima ngoba sitholi lutho nxa imali ingena. Ziningi imali ezibanjwayo kusale kungelalutho bese kusiba nzima ukuphila ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo labantwana, kunzima kakhulu.
Embikweni owethulwe ngabenhlanganiso e-Apex Council, umgcini sihlalo unkosikazi Cecilia Alexander unxuse amalunga awenhlanganiso e-National Joint Negotiating Council i-NJNC emhlanganweni mhlaka 1 Mbimbitho. Umkhankaso owe-hashtag Teachers for USD uthi lo umhlangano uhlose ukuphazamisa uhlelo lwabo, yikho uze wafakwa mhla becabanga ukuqala. Uhlupho lweholo lababalisi luqhubekela phambili ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika. Kunje bahola inkulungwane ezingamashumi amane zamadola eZimbabwe, i-$40,000, okuyimali elingana lamadola emelika angamashumi amane, i-$40. Ababalisi bathi lokhu kuyinhlekisa ngoba nxa iziphathamandla zikahulumende zivakatshela emaphandleni ziphiwa amadola angamakhulu amahlanu, i-$500 ngelanga ukuhambisa inhlelo zawo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile Masuku. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Yes, Iphepha ndaba lobulembu beinternet lesite lilodaba lokuthi kulomunye undoda obefuna ukuthathela umnini wesitolo seplum tree emangweni wekweneng imali ngemva kokumkhombela ngombhobho. Umnini walibhizinisi wesifazane uhlabe umkhosi okubangele ukuthi abomakhelwane bazomphathisa. Iphepha ndaba lobulembu beinternet lezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa adinga omunye umama othiwa nguJacqueline Dabure kumbe Jibukwa obikwa wathembisa abesifazane umsebenzi kwele Dubai. Bathe befika khonale bathengiswa baphathwa njengezigcili. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lisethulela imbiko elisiphe yona ngeWhatsApp.
Salibona neStudio 7, salibona nibasakaza. Yalibingelela ngilivukisa sithi livuka njani balaleli. Mina engikhulumayo nguDaniel Nxumalo. Ngilibingelela khona ngaphela uPani sithi linjani lonke. Ngikhuluma ngikhona lapha eBuki district sithi asiphusheni asisebenzeni asisebenzenini sikhupha umbuso kaMnangagwa labahuquluzi bonke benotho. Mina ngikhuluma khona lapha ewadini enhlezi kiyo eBubi la akulamanzi kule village okuthiwa ngu-village 4 ithwele nzima ayilamanzi inatha nzima bakha ngobusuku engathi bengaze belimale abantu abangomama abantwana konke lokho kunganxa yezanu-PF. Asike sivule namehlo phaphamani 2023 kangene ujaha kangene asifakeni umfana omncane New Great Zimbabwe ibandla elifukhulula abantu. Studio 7 ngingajabula ma abalaleli belalelile i-audio yami libe selingithumezela izindaba. Angisazizwa kakuhle mani kulamalanga, thumezelani izindaba. Ngithumezele sibili khona la alisakwazi ukungithumezela, angikwazi ukuthi ukuhamba njani. Ngiyabonga.
Ngingani basakazi uThito 7 nangomama okhuluma eVictoria Falls. Ngicela nilibale imeseji libale fowuni ngabhalela lingabali imeseji yami. Ngiphendule ubhuti lo angikwazi ukuthi ungabi wendawo sengikhohliwe ukuthi kunakhona ukansila kumbe umnyango MP ethathe eyakhe ipay elungise umnotho weZimbabwe, ethathe imali sesikhwameni sakhe elungise umgwaqo weZimbabwe, ethathe imali sepay elungise abantu beweZimbabwe. I-government iyomele ithathe imali isikhulu ze-government inike abantu amakhansila zithi hlahla zaleni okumele kwenzakale bhala amagwaqo mekuyini kuyini kwenzakala kodwa umuntu ethathe imali sepay elungise umgwaqo. Uyawumani ubhuti lo? Asoze ukansila yavele, ukansila yayemakhe yaholayo ngemoli yakhe. Ayezangaphiwe i-government imali ikhansila enzaneni so enzaneni so. Hawu into abangayenza vele ngoba ovasivele imali zonke ziba ndiwe ZANU-PF. Zisikhwama seZANU-PF imali zonke ziku ZANU-PF konke kuwo ZANU-PF. ZANU-PF yilikhanda langikhona la ngamatorokisi ngoba yasikhumbula amatorokisi la amatorokisi la khuma ekhanda eliyilikhanda ekugcine yonke into yonke. Ama-ministers lawa awomgwaqo awe ZANU-PF, ama-ministers lawa awe councillors awe ZANU-PF. So manje-ke into yazona bhutwana ungasijwayele.
Njalo Studio 7, njalo Studio 7. Awuqala ngomnangagwa okhuluma amanga phambi kwabantu bonke lapha. Phambi komhlaba wonke ekhuluma amanga ethi thina kumele sibuye ekhaya ezosinikeza umsebenzi. Iwuphi umsebenzi azosinikeza wona? Iwuphi umsebenzi thina eSouth Africa? Iwuphi umsebenzi azosinikeza wona? Abantu abasekhaya akulalutho abenzela khona. Ushaya abantu kumarali lapho ukuthi abantu behambe khona ngenkani. Even kwaphanele uPhana ukuthi begcwale ezitediyamu ubathethwe ngenkani abantu besuke lapha bengafuni. Yiwina abantu awenzela abantu ukuthi okungahleka abantu ukuthi belokhu. Amavota akhona arigwa. Yini into zakhona ngezenkani zodwa? Ufuna ukuyazibulaza ngendlala? No, no, no. Hayi, kakhulu akudingi ukuthi isibhofu sokuthini kumbe kube njani ukuthi umuntu ebone ukuthi isituation yalapha nimbi lapha. Imbi lizo balifaka egangeni bathethe lizo balifaka ehlathini. Akula nto ekhona, akula msebenzi, akula ludo, akula needs. Abantu bonke bathengisa kwini kwapha kobulawa into ezakapha etown kwapha. Yimi ni kanga la wote indlala wote tinesla pa supporta wanda wanenga kulu itinzole umeli kulu nyo abandu mtoi wane watu wa peku mtoi wane ato wazo supporta wanda wanenga kulu ule alizo ila umundola yena wetlo ite kanyana lwale wanda baye vina wanda baye 100 kwa poko vla wangataza wanda baye 100 ngolo wafamoto mzeza ucho yufi kani haiko wana
Sanibonani bantu bathuthuke njani ngezindawo ngezindawo. Aloko mfuna ukukhubeka ukucace 2023 makuzovotwa nje. Isidumbu sikaMnangagwa sikhona, uMnangagwa sele nani labantu bakazobabuya. Makuvotwa nje manje uMnangagwa sele abantu bakabaziwa azobavulala. Ebe sikhona isidumbu ezaphuma ezikaMnangagwa. Lokho kumele abantu bekubhale phansi. Isidumbu esizophuma makuvotwa manje sesikhona. uMnangagwa ukhona abantu ozobabulala. uMnangagwa ukhona abantu ozobabulala. Makuvotwa manje ukhona isidumbu. EzikaMnangagwa ezizophuma liwa make lawa mazwana and then sezophinda futhi ngikhuluma iqiniso bona ukuthi ngikhuluma amanga na ukuthi bakhona abantu abazobulawa uMnangagwa akula muntu ongamvotela lo muntu ungcole kakhulu lo muntu lo akula muntu ongavotela uDubu olufana nalolo uyesilekile 42 years besileka abantu labo kambi into abangayitshintsha yini ibentsha manje zikhona izidumbu zikaMnangagwa ezizophuma uMnangagwa ubulela abantu ngiyaphinda futhi lelo ngifuna ukuthi kugcwaliseke ukuthi manje ma kuqeda voto akula abantu abazobulawana ma kungela muntu obulekweyo kuqeda voto ngiyajoyina iZANU-PF ma kungela muntu obulewe nguMnangagwa kuqeda voto ngiyajoyina iZANU-PF ma uMnangagwa engabulalanga muntu ngiyajoyina iZANU-PF ngiyahamba ngiyedinga membership card yeZANU-PF ma kungafanga umuntu nalama election ngiyahamba ngiyedinga membership card ngibela ngiyajoyina iZANU-PF ngobuso kungela dlozi
injani khona ngapho kwestudio 7 siyakubingelela lonke basakazi abahle yebo ngicela ukubana ngike ngikhulumele amayilana lezikolo lezi ukuthi ke lisibuzele kuye minister we education ukuthi isikolo sokuyibusiness na sikwazi ukuthi sokuyibusiness imfundo sikuthengiswa ngoba kakuselanto ehambayo abantwana kabasafundi sebehlala emakhaya sokubuyela ku dark ages ngoba umntwana kuthiwa nxa umngenisa esikolo kumele ubhadale ukuthi ungenise umntwana esikolo kusukela ku grade 0 kuyobuya ku grade B lo kuyobuya ku grade 1 lo usiyaphezulu lokubhadala kanti sokuyi business yini kumbe imfundo sithengiswa asisakwazi ngoba ilizwe lizakuwa phela kungasela abantu abalemfundo kumbe bafuna ama minister kube ngababa abantwana bafunda bodwa ngoba bona balemali abantu kabala mali akula msebenzi bayakwazi lokho yimi ngikhulumayo khona phela ipane East Mpofu
hello studio 7 nalona libengelela lo lami ngisinga la mzizi baboyela bangizama ukubona lapha ngizwa ukuthi upupurayi bizo lihambe lana lo muntu nyamuzi yapupulika lapho uzama ukubuka uMnangagwa kude hlala la engakwazi ukuthi uMnangagwa kungenzeka.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usexotshe umsebenzi umkhokheli wemanyano wabezomvikela uMnumzana Edward Moskaliev. UZelensky kazange aphe izizathu kodwa kumaviki ambalwa uke waxotsha enye njalo inkokheli yebutho ethiwa ibiphatheka kundaba zenkohlakalo. Kusenjalo, abantu bakwele Germany abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu babikwa betshengisele kwele Germany besola ukupha izikhali nguhulumende esipha ele Ukraine. Kuthi khona kwele Ukraine kulembiko ethi amabutho alelo lizwe aqoqa ukungena kwele Russia babhidlize iziphala zamabhomba. Lokhu kwenzakala uMongameli Joe Biden esithi kasoze aphe ele Ukraine indizamtshina zebutho ezohlobo lwama F-16. UBiden uthi uzaqhubeka isipha ele Ukraine izikhali kodwa hatshi lezindizamtshina. Ukuhlaziya impi yakwele Ukraine sixoxele lolandela izombusazwe wele Melika uMnumzana Busanintini.
ngamaya malanga khaya nganta Ukraine ile aphahen wodwa ngamaya malanga ukhanya Russia ile aphahen kodwa uma sibheka impilei ngasikhangela izwe le Ukraine ngobuncane balo sikhangela iRussia ngobukhulu bayo sikhangela njalo ukuthi iRussia icabanga ukuthi izawenze ekumele kwenze within a few days within a few weeks kathesi sesikhangela sokube lomnyaka iRussia ingene eUkraine kodwa kungakho khonapho ukuthi impumela yakhona iyanga ukhona uGeneral Mark Milley walapha eAmerica othe khona khona ngesikhiwa iRussia isibhadale iprize enkulu kakhulu ngokungenela kwele Ukraine uchilo njalo wathi iRussia isiluzile strategically operational and tactical ikwa kuchiloyo so lami uvumelana laye ukuthi iRussia yona yayibona ngathi umdlalo yayibona ngathi ingangena nje iUkraine ifolde izandla you know within a few days weeks kodwa uyakhanya ukuthi le Ukraine ngichoba nje indawo zibonjwa ama building ebonjwa kodwa ngokuncedisana ngombe kuncediswa ngamazwe eNATO lamanye amazwe sebezamile sibili ukulwa kuma tsurutsuru akulula indaba yakhona so ngombono wami nxa singasabheka ele Russia ke leseliluzile limpi ngoba kwakungamelanga impi le ifike isibanga lesi esomnyaka ngoba singakhayela ubuncane beUkraine lokukhula kweRussia fana lokuthi iHighlanders iyedlala lokuyi-team okwenkulumane high school ungabona kusiba le draw kutsho ukuthi iHighlanders isiluze
ungasitshela ukuthi udaba lona lolo olwe-Ukraine leRussia ubona luphela njani ngokubona kuza khulunyelwana na kumbe uyaqhubeka lokho kudutshulwana
ngombono wami ngibonani igazi selichitheke kakhulu njalo lesithunzi seRussia sesini kubi ngibona ngani ngesikhathi leso eleUkraine selithola isupport lithola amatanki sokukhulunywa la amajet flights avela kwamanye amazwe ngibonani leRussia kuzafika ibanga lokuthi bethi sofuna ukunegotiate kodwa ukuthi kube le negotiation khonapho ukuthi kukhulunyiswane kuzamela beqale be-advance bethole indawo ezithize okwenzela ukuthi kungakhanya ngathiwa hhayi badlalise umnyaka wonke igazi lichitheke for no reason so umbono wami mbona ngani ukuphela kwempi yakhona izaphela ngama-negotiation akekho vele ozawina kumbe ozasurrender yombono wami themba ukuthi lokhu kuyawenzakala masinyane okwenzeka ukuthi igazi lingachiki kakhulu lama world markets angabe affected kakhulu siyazi ukuthi le Ukraine bekulapha kuvela khona i-wheat so siyazi ukuthi into njengesinkwa lani sokuqalile ukudura so le Ukraine ingaqhubeka lisempini kuzatshengisela ukuthi i-farming season ebuyayo asoziyenzakale so ama markets wonke global aza impact ama price njalo le Russia lile gas le oil kuleka besempini izinto zizahlupha amazwe wonke jikelele themba ukuthi bazahlangana bekhulumisane bekhothe umlotha abantu beqhubeke ngokuphila okokuthula
alo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leNew York isikhathi kasavume kuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokusele inyanga phose ezine nje kuphela ukuthi abeZimbabwe abedlula inkulungwane ezilikhulu 180,000 abahlala kwele South Africa baphelelwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kulelo lizwe. Ukhetho lweNigeria olokudinga umongameli lenye inkokheli olucutshwe ngomgqibelo lutshengise intsha yalelo lizwe ivota ngobuningi okukhangelelwe ngabeZimbabwe ukuthi kwenzakale kunyanga ezilutshwane ezilandelayo. Amatitshalo athi uhlelo lwabo oluthiwa Teachers for US Dollar lukhangelelwe ukuqutshwa ngolwesithathu lapho abazakhalala khona umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu-Chris Gande.